Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enxa babona ukuthi engxenye ethuleka khona ngalela bade khona baze bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelubhane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lubhane irrigation scheme lolwelubhane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elubhane.
So abantu sebehlakani phile this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-election kubuye zimnandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni khona okuthiwa kuyadevelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana Kane Mathema osusiweyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi ntambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry akade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo lokukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs engu-PEMSEC wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service kuye sikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenile sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi, konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalo. Sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit, ngayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olu ngasincedisa ukukhipha imfundo engcupheni esikiyo. Umathema wehlulekile ngasikhangela izinga lababalisa bakilo, ngasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngomba sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyindlela okumele yenziwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva kuphemseko education. Umama wasihleka njengababalisi layena lowo kathesi sikhangelela ukuthi nje umuntu uvela kupresident's office, ngumuntu ade grunywa ukuthi kathesi nxa usiya kuEducation sifuna uyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni e-ARTUS. Lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo.
Yikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini, ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaKhembo Mahadi kulesa sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMahadi bachithwa kwangathi ihofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kukaKhen Mathema kumbe lo Sthembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKhen Mathema. Yebo kungaba njalo, angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla ungelani ungelasikhwama uyakhulumani. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa likhaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli lezikolo zivulwa zivalwe zivulwe zivalwe ezikoleni iCovid ibhahile iyale. Enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babona ukuthi kambe yena ginyilitshe lo angenelisa yena ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Kane Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla la esokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanya ngendlela ezijiyeneyo kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo yebo kambe kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho kuprimary and secondary education oluningi. Hayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthindi ye abaningi kangako. Lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe, yiso esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokho e-primary and secondary education. Ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi Ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho ke kube sekuthiwa hayi lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi Ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho abazali babe khonona belekhatshana. Kanti lesi esemphathi Ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise kuba yiso sibopha abantu, yiso esichithiza lemhlanga yamabandla la abephilisa yiso njalo leso esixotshana lalaba abengathi abazimele bodwa ama NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathindaba wasekhaya yiso esilamandla odlula lesi esiphiwe yena lo open wasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wange waba ngumphathi isikolo njalo engcwethi kwezombusazwe izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini isihlalo walesisigaba kumandla lezano PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo ummeli welupane East edalile parliament ekubandla lezano PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa
esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane east ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe so ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangelele ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakale esigabeni so sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni
ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na
ihlelo sikhuluma ngalo lohlelo olukhona ewardini okuthiwa igwamba ward eselupane lapho okule damu elikhulu ibubi lupane dam irrigation leyo ibizwa ngokuthi ububi lupane irrigation lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 kutsho ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baya bedonda ngokunjalo ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona so ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lowo muntu ngwaliphi bandla ngoba le iproject isezandleni ze-Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe-agritex
lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele ephalamende njalo ekubandla lezano PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselupane kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayimela inkayi South edalile ephalamende uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto egenuine lapha sithandekile lawona lawo ama-irrigation ka-ADA ayengama-irrigation ayevele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba baba vuseleleyo by the way basebewanike ilisi ku-track i-track yayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku-ADA abawathathe bewabisele ku-ADA kodwa isiba bawalungisileyo so kambona ukuthi kule nto ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama-irrigation e-ADA kuseva izakhamizi isakhamizi ngoba iAda yikampani yehulumende isakhamizi esizakheleyo embongqani asisoze sibenefit from that other project so lokana ikuvala abantu amehlo ngoba ama elections sebuya so abantu abasebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi ngaso kubuya ama election kubuye izimnandi kubuya amanga kubuya ukuthi asiya developer kodwa abantu bengakuboni kono kokuthiwa kuya developer angiboni ukuthi kona ukuqamba amanga kungenza ububelo kuyikonomi yeZimbabwe instead okuliqiniso ukuthi kona for 41 years bekulokubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngawe yazenza 30 years ago selokhu besithi bazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezu kwe 41 ezadlulayo belokhu besithi bayalungisa akunakulungisa abakwenza sithandekile eqinisweni abantu bezimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu
lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe wayemela inkayi South edalele ephalamende Jale zempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala kobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathebeleland South.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje esikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwelo nilazwa ukuthi lihlangane uphatha ngapha kithi singabele lihlangane lihlangane phathi bengicela ukuthi ubaba bangibize ikhampani ngempela lihlangene wonke abantu beZimbabwe omthakazi namaphatha afuna ukufonya la akupitandlovu kodwa kunabaholi abanye sibadingayo abangangena nokungangijabulisa njengabo Jonathan Moyo, njengabo Wilson Mncube, njengabo Mama Makhube, njengabo David Coulthard, njengabo Tendayist, esibambeni. Kodwa kuphathe ngabi ibandlululo omhlobo kusuka ukuthi laba abangayiholiyo kube namaphini, hayi hayi. Ngibusisindawo nxa engamashona ngena iqualifaya emsebenzini pho isikhundla esihle nayamandebele iqualifaya esikhundleni pho isikhundla esihle alokhu kwamaphi ayizani yehluleka phela olbos iminyaka esiyimidilile akula nto eyenzayo maphinaphinani ngithole esitarata seziphilile dedekuke kule sitarata ngiyabonga.
Sawubona balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7. Le ikhuluma indoda yaseLubani ekhuluma eSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi ukuthi uhulumeni wakithi athi yena usanctioniwe kuyikuthi naye usanctione abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanctioniwe, basanctioniwe nguhulumeni, naye uhulumeni ukhala ngokuthi usanctioniwe ngama-Western. Kodwa-ke siyakubona kwama-Western okwakasekhaya ke lapho eZimbabwe kuthiwe sokungasagibeli amabhasi ma ngabe ungahlatshwanga, kuthiwe awusayindawo ma ngabe ungahlatshwanga, awusangeni nezitolo ma ngabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi ayisikho kusanctiona umuntu yini lokho, ngoba yona ehulumeni yethu, ehulumeni yeZimbabwe, hayi kwe-D_A yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu, ngoba bona ebabadlawo basuta zonke isidingo bona ngezabo. Akusiyethu le, ngoba vele usayikhethwa ngabantu, izikhethile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani, sanibonani ekuseni le. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle, nami ngisizalwane sakhona apha eZimbabwe, okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha eMatsouth. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni, ngoba nani ngumuntu, ngifuna umuntu, nami ngithanda ukubona abantu njalo, nani ngiyabathanda abantu. Nani ma-Studio 7 ngilomthandazi omuhle enhliziyweni yami, ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu, umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali, ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma inhlamba. Ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7 ifike endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hayi inhlamba makhiwa, hayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba, abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma, kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu besebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma iy'nhlamba, abazalwane bami noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu-ke nami lapho. Hhayi, angikhulumi lutho olubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi, amhlophe emhlabeni, asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-South, akusimi ngedwa ufamoni okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uXolisa Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathilizwe, kanti liyehlulana.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani babukeli bonke balaleli baka-Studio 7. Siyalibingelela umbuzo enginawo, ngiqondisa kubaba uMagalela ngenhlonipho enkulu. Ngiyakuhlonipha baba uMagalela, ngumhlonitshwa mpela, ukhulile, kodwa angi-understand ma uthi i-Studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi, ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu. Sicela ukubuza ukuthi usuke wakhuza o-Twitter yini, usuke wakhuza o-Facebook yini, usuke wakhuza laloba yini ngama-WhatsApp, inhlamba esizithola nsuku zonke, kodwa ubona u-Studio 7.
Nginjani muli ye-Studio 7 lobuholi bayo, niphila njani? Engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile, hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona. Engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke. Engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni, olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe, alufuni kukhokhela, lufuna ukukhomenta, okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni. Engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzanu ubaba uMnangagwa, kuyabe kungumuntu esindebeleni esindebeleni lembuza ngobaba uMnangagwa ethu baba uMonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uChamisa akukaze ukuthi ubaba uSibanda ubaba uGawule ubaba uNdlovu angaze ngizwe vele kubizwa ngaleyo ngalezo zibongo mhlambe zolimi lesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngobaba obani yini ngoba ungakhangela izanu ile modern mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni ukuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale suthi ngempela ungakhangela futhi ngapha kuMDCT ngeke kube lo muntu ozaba leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuChamisa naye kuMDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezimelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imbiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. UGeneral Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasosha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena uPresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuya nokwengezelela amabutho uzokuthiwa. Ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la e-Afghanistan kwake kwaba le-surge yona leyan ukwengezelela kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswa amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeka. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiza ngapha ekhaya ukuthi kube le sage yona leyo ukuthi kuhanjiswa amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi uPresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo lapha.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Ngibona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke e-Afghanistan. Now abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi-ningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayicinisa, ngiyacinisa yonke into. Wasesima khona. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi uPresident kavumelananga le advice yona leyo ababe mphayo. Angikholi ukuthi o president ngabe advise wabayavuma konke. Okunye bayema endimeni yabo beme khona abo bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo kona.
Umnomzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Mathema osesusiwe. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.